isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Elingali vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 25 kunhlolanja 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izisebenzi zikahulumende sezizathathelwa umthelo wokusungula izitolo ezilentengo ephansi okuzathenga khona amasotsha lamapolisa.
Impupho lesa sikazwe kahulumende ayibona bonakali, kumele ukuthi ngabe ethula la ukhona, ngoba ungazeli hlala isikhathi ufike sokumbayimbayi ayiswela.
Okumqoka empilweni kaZulu okufana lamafutha ezimota lempuphu kuqhubeka kusilela elizweni, kodwa kutholakala emkambo wensitha ngentengo ephindiweyo.
Sang ubengakhangeli udaba lwenkunzima, kodwa utshilo nje ukuthi kuqakathekile ukuthi iZimbabwe ithole ukulungisa indebe lazo ngokukhulumisana, njalo kungabanga nokuchitheka kumbe ukulwisana.
Umkhokheli webandla le-MDC Mnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe liyaqhubeka ngendima yokukhulula ilizwe embusweni weZANU-PF eyathiwa ngumuyi uMnumzana Morgan Tsvangirai. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Izisebenzi zikahulumende sezizathathelwa umthelo wokusungula izitolo ezilentengo ephansi okuzathenga khona amasotsha lamapolisa kuphela. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube utshele intatheli izindaba izolo ukuthi izitolo lezi ezithiwa ngama-Garrison Shops zivele zikhona enkambeni zebutho lamapolisa okuzadingakala imali nje kuphela ukuthi ziqalise ukusebenza. Limali izathathwa njengomthelo kuzisebenzi zikahulumende ezibalisa amatitshala, odokotela, abongi labanye. Uncube uthi umthelo lo uza kuba isilinganiso sokubili lengxenye ekhulwini i-2.5%. Kusenjalo, inhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association ithi abahlali bakoBulawayo njengakwamanye amadolobho elizwe bathwele amagabha avuzayo ngenxa yokusilela kwamafutha ezimota kanye lempuphu ezitolo, lanxa kutholakala emkambo wensitha ngentengo ephindiweyo. Isiphathamandla salinhlanganiso uMnumzana Thembelani Dube utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi okukhathaza abaningi ukuthi abalamali uqobo lwayo lokuthenga emkambo wensitha lapho okungemukelwa khona imali kamakhalekhukhwini, i-EcoCash kumbe iswipe.
Impupho lesa sikazwe kahulumende ayibona bonakali, kumele ukuthi ngabe ethula la ukhona, ngoba ungazeli hlala isikhathi ufike sokumbayimbayi ayiswela. Ithi vele ngayisethula ihle abantu bahle bayigcwale. Lento abaningi bakhona abayithathayo ngengathayisa lomunye mhlakhona futhi nonkakakade enqola kutho ukuthi ngasingaphambani bakhona osomabhizimusi basebenzisane nalaba abantu abamkambo omnyama, ngoba uyafica omunye umuntu ethwele ama-10 kgs bos afika 50 ewasendaweni yakhe, khona beyedulayo yabo 150 something leyo 10 kg labo ongwerengwere lapo. Amafutha ezimota lawa khona engazani kuthiwa abekhona qasi ukuba khona izolo lakho ngangifitha khona, ngikhuluma ngegaraji akophuma ngivela kuphela nje kathesi lapho ephuma etotali la ikhona futhi ukuthi igumira ngale ngizwa abanye besithi ikhona la magaraji la asedolobheni libo-B S F ngale, but amanye amagaraji hhayi omile sibili ngengabhodabhoda nzami kuwakhangele lapha hhayi komile. Sizananzeli ukuthi ngamafutha ohambise ngekho la makhombi lawa agcina siba malutshwana, nxa siba malutshwana la ma-Honda City lawa kuzatholakala ukuthi imtengo yakhona isukeilisiqaza njengoba vele kathi sama-Honda City aku-$7. So ngabe ukuthi amafutha vele ashoda abaye bagcina bathethe ama-$10 ivinike edolobheni lomuntu ekhuluma nge-$10. Lawa amabhasi kahulumende kwaba lensuku sibili lapho kade ngatholi khona amafutha futhi ukuthi abantu bethwele nzima emgwaqweni sebe emadlodlongana labanye sebequma ngenyawo so ngamafutha ahluphayo yimpuphu ehluphayo
sisanda ukukhuluma le nhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe ikuwona lo msakazo yona ithi timu leyo dingadingi inkulungwane ezinhlanu ukuthi iphile uyavumelana labo yini ngalokho
yebo ye singathi ukuthi yimali edingakala kodwa eZimbabwe akuna abantu abaningi abayitholi leyo mali umuntu ongathi uyathola imali ezwayo sibili sesikhangela ubuningi babantu mhlawumbe ngabantu abathole 1500 kubo 1000 khonapho i-5000 vela abathole imali yemelika basebeyitshisa lapha emkambo omnyama sebengayithola leyo mali kodwa okokugqoka lakho bangagqoka nzima sokumele baye kokhothama ngoba nasikhangela ukuthi kade sibhrugwe kumbe ihembe ezitolo lezi esizijayele ngakhangela for instance iyeyimbo yomntwana esikole iyabibiza amakhulu amathathu amadola i-300 ukuthi ukuthi lezi zokuthena zebe zifuna pho so 900 or 600 so layo vele 5000 vela leyo kayenebi kuhle iyabo khayela sibili yabungathenga nje ukudla khona ukuthi singenele sikuthenga isinkwa sakho nzuku zonke uthenga impupu yakho uthenge lenyamanyana nje lenhlanzweni zabantu abazidlayo usuthenga lempida yakho nje lamagulushe
iyatsho i-Consumer Council of Zimbabwe ukuthi iningi labantu lithenga ezitolo ngoba abanye abalayo vele imali uqobo lwayo i-cash ukuthi bathenge emkambo onsitha yikho likubonayo yini lokho
yey khona kokuliqiniso ngoba ungananzela ukuthi abantu abadinga ngakhona imali bayeholi ngamafigures ngene emafonini ngene emabank okungaba ukuthi umuntu kuba lula ukuthi ayethenga iswipe nge-card emashop ngoba bayavuma kumbe ayethenga ikho cash emashop ngoba bayavuma ngoba emkambo lo omnyama iningi lawo lifuna i-hard cash imali bengovitha amabhenki amaningi vele baluthena abantu abathola $100 a week mbe singathi $50 a week kodwa ngaso swipe khona phana uzafika kule ndleko ezinkulu kakhulu zikhona indleko ukuthi every swipe yabuthawa ama-$15 every ikokeshi lakho kule mali yangkhona ama-2% la adle bathibile ezikhwameni zabantu lapho ngoba ungananzeli intengo yemkambo omnyama ingaphansi kulaleyo yabo suyithenga emashopu ngoba emashopu bahle bananzeli ukuthi hayi kutho ukuthi lapho umuntu lo nqalami ngizathatha imali mbe baye befuna ukuyathenga labo i-hard currency ngale ku-black market awusoze ube kwazi for instance isinkwa ungafica ukuthi isela siyi-$20 nxa usithenga nge-cash $21 nxa usithenga ngikho cash emashopu laphana kodwa ngathi ukuthi lande emkambo omnyama songasithola ngama-$17 $16 or even $18 sesingantu yasingaphani
alo-ke ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7 ekoBulawayo Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe liyaqhubeka ngendima yokukhulula ilizwe embusweni weZANU-PF eyachiwa ngumuyi umnumzana Morgan Tsvangirai obhubhe ngomnyaka ka-2018. Ekhuluma embuthanweni wokukhumbula umnumzana Tsvangirai izolo uChamisa uchaze umuyi njengomuntu owayelesibindi esikhulu. Njalo wayezinikele ekukhululeni uZulu kumbuso weZANU-PF. Ngokunjalo uthi ibandla lakhe lizaqhubeka ngalolo nyawo lize lingene embusweni. Omunye wabakhulume kulombuthano umkhokheli wenhlanganiso yeSAPES Trust umnumzana Ipo Mandaza. Laye ochaze uTsvangirai njengomuntu owayelesibindi lanxa nje wayehlala ehlukuluzwa ngumnumzana Robert Mugabe lohulumende wakhe. Untungamili Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli sikamnumzana Chamisa, umnumzana Nkululeko Sibanda wasichasisela okunengi ngalolu daba.
UPresident uChamisa kungafani lalawa abaphethe kuZANU-PF, unenhlonipho enkulu kakhulu kumongameli weMDC owashiyayo uPresident Morgan Tsvangirai. Ngakho ufake inhlelo ezimemwe ilizwe lonke ezokukhumbula imisebenzi emikhulu kakhulu eyenziwe ngupresident uTsvangirai ebumba ibandla njalo elwela ilungelo lomuntu wonke nokuzivusa kwabantu beZimbabwe ngalolu hlobo kwenziwe umsebenzi wokumkhumbula kulandelwa imisebenzi efanayo elizweni lonke nje jikelele.
Kuyini okumqoka ubaba uChamisa akukhulumileyo kulombuthano?
Ubaba uChamisa uthi ukuthi siyakhumbula imisebenzi eya aqaliswa ngupresident uTsvangirai njalo sizoqhubekela phambili sizama ukuthi sisebenze kanzima ukwenzela ukuthi lokho kwakuyisifiso zakhe okwakuyikho ayekulwela njalo afe elokhu ephatheke ngakho siyazama ukuthi kutholakale njalo kwenzakale kulezi leZimbabwe uzivuse kweleZimbabwe inhlala kahle kweleZimbabwe yoqinileyo ukutholakala kwezibhedlela ukuphilakala kwemisebenzi ukuthuthuka kweZimbabwe lokuthula njalo lokuhlonitshwa kwamalungelo abantu beZimbabwe kuyimisebenzi kaPresident Morgan Tsvangirai njalo umsebenzi uPresident Chamisa asezimisele ukuthi lanxa kushisa phansi kubanda phezulu kuphumelele ngesikhathi sokubusa kwakhe ibandla le-MDC mhlawumbe lokukhokela ilizwe leZimbabwe.
Kudaba lwenkulumo ubaba uChamisa azikhuthazayo lomnankakwa kodwa ezikhanya zisehlula kukhona yina khulume ngakho.
Sang ubengakhangeli kudaba lwenkulumo kodwa utshilo nje ukuthi kuqakathekile ukuthi iZimbabwe ithole ukulungisa indubelazo ngokukhulumisana njalo kungabanga lokuchitheka kumbe ukulwisana. Ngakho ukhuthaza ukuthi kube khona ukukhulumisana ukwenzela ukusizwe lizalo ukuqhubekela phambili ngokusheshe.
Alo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda. Isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC, ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo, Studio 7 eseHarare. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi umkami ongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa uthi usiko lokwendisa amantombazana asesemancane kumele luphele, amantombazana la akhuthazwe ukufunda izifundo ze-science. Umnangagwa ubekhuluma lokhu esikolo seMapili Primary School eBeitbridge izolo lapho aphe abantwana besikolo ukudla. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lithi usomabhizimusi wazakala kakhulu ngokuya emcimbini weDurban July kwele South Africa nyakenye. Le mota ezingaba ezezinga laphezulu ezingamachumi ayisikhombisa i-70. Umnumzana Sam Mshengu Chabalala kayisuye weSouth Africa kodwa ngweZimbabwe njalo ibizo lakhe loqobo nguGilbert Tachiwona. Lundoda ubebotshiwe ngokuzama ukufumbathisa ipolisa wakhululwa izolo ngemva kokuhlawula imali yesibambiso sebail engamarandi ayingxenye yesigidi i-500,000 rand. Iphephandaba le-Chronicle lithi umsekeli kamphathintambo wezamafekitali umnumzana Raj Modi usexwayise uZulu ukuthi aqaphele inhlanzi zemagabheni ezithiwa zingaba ziyonakele. Izitolo zeSouth Africa zazise uZulu ngempela sonto ukuthi inhlanzi lezi ezohlobo lwePilchard kumele zibuyiselwe ezitolo. UModi uthi njengoba iningi lithenga impahla eSouth Africa zilakho ukuba khona elizweni lezinhlanzi. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilithiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumlayezelo elisiphayona ke nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Sala zwam unjani? Ngile endaweni kobulawayo ngile kumsitheli ngibone insitheli la kusekhona ama ID nama passport. Indawo ebolileyo, indawo eyohlukayo, ayithena ama siling sembo wombo kuphela. Then ngaya endaweni egweri la kusekhona ama ID. Indawo enhle kakhulu bathi endaweni enhle kakhulu eHarare la bathatha khona kuthi kakhulu. Kobulawayo ngithi ngazi wazalane bakithi kunzima kobulawayo. Akuna into enhle kobulawayo, zonke izinto zimoshele kobulawayo. Even if it's not a good thing, but nothing in terms of our lives. It's a good thing. 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 Ngiyakubingelela msakazi wami omuhle. Msakazi wami, benginesifiso sokuthi thina esilana eSouth Africa ama-action azayo la ka-2023 basivumele sivote, sisebenzise ilungelo lethu sivote sila eSouth Africa. Labase-America bevote, labase-Britain bevote, laba bakhona bevumele bevulele ilungelo lokuthi sivote njengento eyenzakala eMozambique, ukuthi abantu beMozambique bavota bela-South Africa, bavota bese-Britain nakuphi nakuphi. Lathi besivumele sivotele iqembu esilisapotayo, besinikeza athi ilungelo sivote. Lathi singamazimbabweni noba singaphandle kwele sesigangeni, but singamazimbabweni, lathi besinike ilungelo sivotele iqembu esilisapotayo singapha ngaphandle kwelizwe. Ngiyabonga msabazi wamomuhle.
Salibonani basakazi bakastudio 7, sibonga ihlelo zenu lesinikeza zona ezingakhetha uhlangothi. Hayi, iZimbabwe bakithi ya ilizwe eselisekucingeni, eselibulewe izani ukuphefo. Abantu abaselathemba kulo, abantu kumele bebambane ukuze sikhiphele libandla leli lezani ukuphefo. Kodwa kuzaba lokunzima ngoba labo bafuna ukuphuma lapho. Abanye bayadla, abanye balamacala, so bazivikela ngokwabo. Kodwa inkinga ekhona ukuthi thina abantu bemathebeleni noma singaze siyikhiphi izanu PF ungena elinye ibandla, sizohlala vele sisemuva. Okubalulekileyo ukuthi nxa ungakhiphi izanu PF lelo bandla lizaba khona. Kuvunyelwana ukuthi emathebeleni liyazimela yodwa ibe yilizwe, njengabo South Sudan labo Lesotho. Yikho kuzanu emathebeleni sithole intuthuko, sithole ukuzibusa okuqhundekileyo. Kodwa as long se-andimashonal endayi, angiboni emathebeleni siba lokuthuthuka. Ngiyabonga.
Siyabonga kustudio 7 ngethuba elisipha lona. Mina igama lami ngu-Adolf Shaba. Into yakuqala, ngithanda ukukhuluma ngokuxotshwa kwemeya ye-Victoria Falls. Abe kufanele axotshwe, vele inkulumo zakhe vele azitshengisa ukuba ngumuntu e-MDC, njalo angeke ibandla ligcine umuntu ole nkulumo ezifana nezane, inkulumo ezinjeyana ngezezanu PF. Sibuye-ke kule indaba ye-MDC yoku-challenge election result. Abangeke bethi basebenzisa i-evidence based ngebhuku lika-Jonathan Moyo, kade vele yona MDC as a party enkulu ayinayo i-intelligence ayengakwazi ukubona ukuthi i-rigging yaba kuphi, kwayenzekalani kuze kufike lapho ekhona uma kuyukuthi for sure bathi uChamisa wawini i-presidential election. Bafanele bebe ne-evidence, i-proof ebambekayo, hhayi nje based kumabhuku ka-Jonathan Moyo. Hhayi, lokho kuyakhalisa kakhulu.
Sanibonani ku-Studio 7, lenjani lonke. Asibonge kuqala uhlelo lwenu luhle, uyasikhuthaza ukuthi silalele. Izolo bengizongena kuhlelo lwe-Life Talk, bengizothi mina uyabona abe kuthiwa izano ihlakaniphile ya-adopta i-rand, yilo leli ebelizosiza ukwenzeka ukuthi abantu iZimbabwe ivuke iphakame. Manje ngase belethe ukuthi abanye bathenga ngamabhondi, abanye bathenga ngama-US dollar, uyabona ukuthi bacabanisa abantwana bomuntu ekhaya eliwayo. So manje inkinga yokuthi abantu bezanu ba-proud ngento abangenayo. Awufanele ukuthi nje izanu ungayibona ukuthi siyehlulekile, icele i-South Africa ukuthi hhayi South Africa, sicela usiphe irandi lakho usifundise lokhu ubusa ilizwe, bekuzaba ngcono. Ngiyabonga okhulumayo ngumpofu. Amen.
Njani balalela bahle bakastudio 7, abasebenza bahle bakastudio 7, themba niyaphila la ikhona khona ngapho ngaseMelika. Ye, lo okhulumayo ngumntwana enhlabathi bakwena, ukhuluma naye esejoza. Osenhliziyweni hamba kithi mina engikukhulumayo njalo engikushoyo, enginethemba lokuthi bonke abantu mpela abasezimbabwe ngaserodisa kakhulu abangamthakazi ngangifunela. Lize lakithi bakithi mambhekile mina ukuze nje ngiphumelele kube nento engcono, mhlawumbe engahle ibambe. Ngabe kuthiwa kithi kunogovernment laphana kungenamadlozi lawona khona esiwabonayo asebenza ngobudlozi esenza ikhuba eshiyeneyo, ngoba labona abantu okuthiwa yigovernment babona nje beyisikhila mkhuba. Ngaba yisikho lokho, ngabe kuya ngami ehlangane nje beke bekhulumisana nama-opposition party wonke, kakhulu opposition eyophoza ngokuqinileyo efana naleya ka-DMC ehlala konke nabomthakazi nabozapho ihlale phansi njengakudala. Ya, njengamadoda uyabona amadoda ma kuthiwa afite emakhaya njengoba nje lesithi sakithi siyakusho phela ukuthi bathi okwehlule amadoda kuyabhikwa laphana kithi nje eZimbabwe sokwehlule ukuthi kuthiwa izani izobusa, iyabusa. Akunanto ibusayo, ayazi into eyenzayo, into ekhona yokuthi basebenzele ezikhonweni zabo. ikona bengicela ukuthi ngabe kuthiwa bayake bezwane inabo ehlale phansi bekhulume into yokuqala nje ukuze ilizwe lakithi lihlume ekhulume ne-South Africa ifake irandi kulelani lizwe kube nemali. Uyabona uma kungaba nemali kuthiwa eZimbabwe sekunemali sokusebenza irandi, yikho abangaqala ukuthi ngoba behamba nangakwa ngoba sehlala esemoyeni yena inyoni. Ithi inyoni le ma ihlale emoyeni phapha noma ihambe siya kuphi kuthiwa kunani kunani siyikhulumi ngayo. Icela ama-investors wabeyazo-exist-a mhlawumbe engasithazakale phela noma bezobuya phambili bayenze ubutsotsi ngoba kuzobe sekunemali. Kodwa manje imali yakuthi wena ufuna ama-investors bebezo-investa laphaya bevelelwe ngamatsotsi mina amatsotsi. Kanti ku-investwa ngani? Akuna mabhenki, amabhenki akwazi ukuthiwa kuhlala abantu belayinile belale lapho lento abayilindileyo ingaziwa. Kuthiwa kunemali ehlala emafonini kunama-tiaraj ngohlaba liwulawo lelo mthetho ile nto ngicela izolona.
Siyabonga ke yiyo amazwi abalaleli bethu lawo abasithumele wona nge-WhatsApp. Siyalikhuthaza ke balaleli ukuthi lisithumele amazwi enu amafitshane engadluli i-2 minutes njalo lingathuki. Okwamanje ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Siqale ngakhona pha kwele Melika edolobheni le-Milwaukee lapho kuthiwa khona amapholisa edolobho leli athi kulondoda ongene enkampani epheka utshwala elombhobho wahaza inhlamvu wabulala abantu abahlanu kodwa laye wadutshulwa ngamapholisa. Amalwa ecatsha awukholo lwesimuslim adlulisa amalawulo engamalunga enhlanganiso ye-Islamic State abikwa eseqhelisa umkhankaso wokuhlasela izakhamizi zangenyakatho yakwele Mozambique khonapho ke kumakhelwane eZimbabwe. Okwamanje ke sikhangele ezivela lapha kwele Melika. Umongameli Donald Trump usekhethe umsekeli wakhe umnumzana Mike Pence ukuthi akhokhele uhlelo lokuvikela ilizwe leMelika kugcikwane le-coronavirus. Lokhu kulandela ukusolwa kukaTrump ngabanye abathi uyalulaza udubo lwe-coronavirus ngokuthi ilizwe leMelika alikho engozini yaleli gcikwane. Kulezalwane zakwele Melika ezingamachuma isithupha ezilegcikwane leli njalo abezempilakahle bathi igcikwane leli lilakho ukusabalala eMelika. Kunjalo nje uyaqhubeka umjaho wokudinga uzamela ibandla lama-Democrats kukhetho lokudinga umongameli ekupheleni kwawonalo umnyaka. Umongameli Trump uqhubeka ebusa ngendlela abanye abathi kayifanelanga ilizwe elinjengele Melika. Uzanqotshwa na ukukhetho ngenxa yalokho? Asazi ke lo ngumbuzo esiwubuze isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Mina ngibona ngani uhlupho lwama-Democrats into esizabahlupha ukuthi kabafundanga ngokhetho oluphelileyo. Angiboni mina ukuthi umdala lo uphambili lo angamisana lohlanya loluya. Njalo ama-Democrats ungakhangela nxa kubalwa i-history yabo abazake bakhethe umuntu omdala kangako umbungango-Trump bajayele ukukhetha abantu abale minyaka ephakathi naphakathi ama-40 something. So nxa umdala lokho uphumelelayo angahamba phambi abe nguye unominee. Ngibona ngani kubomama lasebantwini abamnyama kuza kuba nzima ngoba abantu abamnyama baphume masinyane bengani kuthiwa bayaxutshwa. Omama basebesele sebebabili, so kutshengisa ukuthi omama laba bavotela obaba kabafuni okanye omama babuse, but kulabanye omama bangasoze bakuthande lokhu ukuthi umuntu njengo-Elizabeth Warren akaphumelelanga. Mina njengomunye wabavotayo ambona ukuthi ngingavota. Ngomnyaka owedlulayo ngalo uvotela uHillary, lo nyaka nzawala nxa u-Elizabeth Warren engasuye okuphumeleleyo njalo bakhona abanye omama abangade bekhangele ukuthi ngesinamhla ngalomnyaka uElizabeth Warren kumbe omunye umama uzaphumelela kumbe uKamala Harris uzaphumelela laye abe seduzane khonapho kodwa kukhanya kwehlula obaba bafuna babe bababusayo.
Ngezinye iy'ndlela singathi ilizwe leMelika alikafiki kusibanga sokubuswa ngomuntu owesifazane.
Hayi. Kathesi le phela lokho kwenzakala kathesi lokhu angazi ukuthi jabise sicinga ukuthi kuze kube lokuvela okungakanani. Umuntu kabantu abazimisela ngomama. Ungakhanyisa omama bebebangaki baphumile bonke. Laba abaseleyo labo sebebatutshana phela ngabe kuthiwa ukhona umama othutshayo kumbe ngangunumber 2 kumbe ngunumber 3 ngaye kungcono. But manje hhayi. Obaba bakhanya beyibaba phambili shuthi ama-Americans bezibedlule ngamanye ama-African countries lapho sokubuyela osokubusomama bona baloku besala befuna ukubusela kubobaba kodwa bethi baphambili nge-development.
Manje lo omunye ubaba oyisitabane ubona ngani enganqoba yini ebuse ilizwe leMelika?
I think laphana kulo duo oluphambili nxa uyabona ukuthi ubaba lokhuma ngayo angifuni kumqamba ngelizwe. Lo baba lo okhokhelayo bangaphumelela babe yibaba abaphambili bephathi. Ubaba lwana ongane lwana ohlanya. Yikho akufunayo ukuthi bona labana ababili baphumelele. So ama-Democrats nxa bengakunanzelelanga khona lokho kuzabakhathaza. Ngoba ubaba lwana engaphumelela, bangaphumeleli labo babili. Ziningi izinto abangababhoboza ngazo, eziningi kakhulu. So yikho kathesi engabaqali. Uqala angafuni ukuthi bawine kodwa afuna bewine kuzabeza ukuthi vele kababaqali because bayakwazi ukuthi kuzaba lula ukuthi babatshaye phambili.
Ye, siyabonga Mandlovu. Lo-ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, ubekhuluma ecingweni esedolobheni leWashington State. Piwe na lavi wami ya kudingu moya wami ingoma ngi agenda featuring Lloyd Londra. Isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. lezisebenzi zikahulumende sezizathathelwa umthelo wokusungula izitolo ezilentengo ephansi okuzathenga khona amasotsha lamapholisa kuphela. Umkhokheli we-MDC Mnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe liyaqhubeka ngendima yokukhulula ilizwe embusweni wezanu PF yathiwa ngumuyi uMorgan Tsvangirai. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi sidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe lingasintantambama ngo-half past seven. Libe losuku oluhle.